sesiqedile i-referendum i-election date isiseduze eyamanye ama-elections. Ngibona ingane okulengqondo ukuthi i-extension leyo i-grant ukwenzela ukuthi ama-elections lawo enziwe kawani, ngoba abantu beleplamti kungaba la ma-elections namuhla, kuphinde kube la ma-elections amanye futhi next month, sibona ngani kuyaza sakube kudlalisa isikhathi lama-resources. Kodwa kuleyinye into eyenzakalayo kumele siyinanzele eyokuthi i-date le ekamhlaka 29 leyo sangrayeti wayengatshelwanga. Ngibona ngani layo u-raiser i-point yokuthi nxa sisebenza sonke kuhulumeni kulungile njalo kuhle ukuthi lami ngi-consult, ngoba lami izinto lezi kumele ngivumelane lazo. So naye uthi kumele njengomkhokheli aziswe izinto lezi. So naye ufuna ukuthi aye e-court ayekutsho umbono wakhe njengomunye okuhulumende. And ngibona ngani nxa siya kwesikhathini sama-elections kuqakathekise ukuthi bazekhulumisana kuyiziphathamandla eziphezulu kuhulumende.
Gwenya, siyamuzwa lapha-ke ubaba uBhulu uyakhuluma, ungathini khonapho?
Nxa sikhangela udaba lolu ukuqalisa kwalo, umuntu ohanjiswa e-court ngilaba-ke ababefuna ukuthi kwenziwe ama-by-elections ngupresident uMgabe. Ngakho-ke ngabe ukuqakatheka kwabo kuyalingana njengalokho sesibona kathesi uMnumzana Tsvangirai efuna ukwenza? Ngabe bavele babahambisa bonke benjalo? Xa sikakhangela udaba lolu, akusikho ukuqalisa kathesi i-court case le indaba le ukuthi i-court ikuqhubeka nxa sikhangelisisa. Ngakho-ke ubaba uTsvangirai lapha wayefuna yini ukuthi ubaba uMgabe athi ekoti hatshi manini mbijana ngike ngiyebuza uTsvangirai ukuthi senzeni namadates hantsi uphela wayesekoti? Yikho ukuphendula kwakhe, yikho-ke ukufaka kwakhe amalanga nalawo insuku zonezi zanamhlanje, yikho-ke eqhubeka, ngoba lapha nguye othonisiswayo uyabe ephendula. Kanti nxa umuntu esekoti uzathi yini manini mbijana ngiyebuza uzibani kumbuzo eleyimbuza yona, antsho uyaphendula njengoba wena uyabe usugwetshwa phela.
Nansi indaba-ke phula.
Ye, kodwa into ekhona lapha nayo, nxa indaba ingafakwa ekhoti umangalela omunye umuntu, kuyenzakala ukuthi kube lomunye umuntu wesithathu naye othintwa indaba elikhuluma ngayo, uyavunyelwa ukuhamba ekhoti ukuthi lami ngicela lingifake kucourt case naleyo. Kuyenzakala kuma-civil matters amaningi athiyeneyo. So okuyenzakalayo lapha ukuthi uMnumzana uTsvangirai naye uthi ngoba phela upresident welizwe uzaphospona everything, uzaphospona ukuthi hhayi ama-elections eZimbabwe aseseduze, sesiwafakile eduze, yikho lingivumele ukuthi siphospone into leyo yama-by-elections kuze kufike i-date leyo esiseduze. Mina sengisetile i-date mhlaka-29. So kumele kube lo munye eza kutho ukuthi kuliqiniso yini i-date leyo yiyo, yikho khona okukhulunyiweyo ukuthi ikwazi ukuthi wena zowesinye isikhathi abanje kuhulumende yikho elikuvumelaneyo yini, ngoba siyakwazi ukuthi i-date ama-elections leyo kuzamele ivunyelwane ngama-principal besebenza nesadaka. So mina ngibona ngani ubufakazi obuqakathekileyo obungavela kuTsvangirai kumbe kuWelman Mncube kumbe komunye umuntu ophathelane le ndabena leyo, ngoba ikhokulako ukuthi sithi hayi sibone ngani akusuleti ama-elections aseseduze akube lama-by-elections. Kodwa ngingafundiseka ukuthi eseduze izakudabula ama-by-elections. So kubona ngani ubufakazi obuqakathekile kanti sebe sibulahlelayo.
Nxa sisikhangeleke lapha baba Ngwenya, kukhanya ngazani uMnumzana uTsvangirai usebona ngazani usetshiwa phela eceleni kwezombusazwe lapha, njalo engxa singagcina sibona lo mnumzana uWelshman Ncube sengena futhi sithi hayi lapha mbona ngazani kunuka santungwana, ubona ngazani kumele kwenziweni khonapho?
Lapha into esisenziwa nguMnumzana uTsvangirai yikuthi nje uzama ukubisela emuva insuku zokubana kwenziwe ama-elections, ngoba kathesi nxa esezabisela emuva udaba osoluhambe kangaka ekoti kabe kusitshoni, kabe phela sokusitsho ukubana kuzaphuzwa. Vele kusobala ukuthi abantu laba abe-MDC abafuni ukuthi kuphangise ukwenziwa ama-elections, ngoba bayesaba ukuthi bazadliwa kabasangeni kuhulumende. Nxa siwukhangelisisa ubaba uMgabe kanti uza kuthi ekoti ngizafaka u-30 October ukuthi abe ngamalanga ama-elections okungekho emthethweni njani. Umthetho usobala ucacile ukuthi-ke mhlaka 29 June iparlamente leyi kumele yenze njani, kumele itele lokho ukuthi-ke abantu abazakhangelela ukuthi-ke ubaba uMgabe uzaqamba olunye usuku olungaphandle kwalezo nsuku akwenzi, ngoba ubaba uMgabe ngumuntu olandela umthetho sonke isikhathi njengoba yena eligqeda ngokwakhe.
Uyamuzwa-ke uNgwenya lapha Phulu uthi i-MDC ingani yesaba ukuthi izadliwa phela, ngakho-ke iyabisela emuva. Ngena
khonaphongimlaleli uNgwenya uNgwenya ukhuluma kamnandi yalugoqa kulini, yindoda eligabazi. Kodwa engikuthoyo ukuthi nxa upresident Robert Mugabe engumuntu olandela umthetho kangaka efuna ama data khambe ngoku ngidinga lekhona angithi kodwa yazi ukuthi amabiology kuvumela bekhona kudala lokhu ke kukhombisa ukuthi lawo umthetho uyavunyelwa ukuthi abantu ababona ingane ukhola bafuna ukukutho bahambe ekhodi baye kutho njalo kanti futhi sebavalelelani ngoba into ezikhulunywa lapha akukhulunywa izinto ezisemthethweni umthetho waphambaniseka kudala ibe kule court order ethi umthetho waphambaniseka kudala akula muntu osemthethweni oza kuya ekhodi kuyacela ikhodi ukuthi yephule omunye umthetho
ukuthi ke uba umgabi udingane ekhodi kadesi kusobala ilizwe lalingele mali yikho okawusenza ukubana ama-bi-elections engayenziwa lokhu begcikele kwakubangela ngama-sections lawa-ke amabrishi asebonele ukuthi kancedi ngalutho yikho-ke sikathesi-ke sebekhipha kumbe sebesehlisa ngakho-ke lokhu usebala kusobala ukuba kwakhe kukapresidenti ekhodi kathesi ayisikho ukuthi kalandeli umthetho hathi ngakho-ke mina-ke ngithi hathi ubaba umgabi ngumuntu vele olandela umthetho sonke isikhathi
mina ngikuyo amakhanda ziyekwe